kwizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 6 kuNcwabazi 2023 ngokufudube. Endabeni zethu lamhlanje.
Maphandleni bayafoswa, bayaphiwa iyunifomu yabo yezanu, bayathatha kodwa bathi basemekele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF.
Emnyanya ngizwa abantu besithi maybe kulo mtshaya ngabantu kulokuthuselwa kwabantu kundebulana. Hayi, thina ngangapha kwela kithi amathelezi sami angaze kubone lokho. Abantu bazikhakhasela kahle
kodwa abakubandla le-ZANU-PF bakuphika lokhu. Kubhubha abaculi abalodumo abeqembu le-Insimbi Zezwane nowayengumthuthizi omkhulu kahulumende. Zalethulela ezamasiko, ezemidlalo, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ezabelweni SGNU athi akahlanyezwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Bathi isimo sibi eMasvingo, Mashonaland Central, Mashonaland West lezinye. Kulabanye njalo esigabeni sebubi okuthiwa izakhamizi zethuselwa ngabalwa impi yenkululeko abathi bazaxotshwa bonke basemaplazini abazavotela ibandla le-CCC. ELeZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edale lepalamende lukamongameli mhlaka 23 Ncwabakazi. Unumzana Felix Magalela Spanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi loba kunjalo abantu bazimisele ukususa ibandla le-ZANU-PF embusweni.
Ngisuke koBulawayo ngangena iKadoma, ngangena eKwekwe, ngangena Chegodu ngaze ngafika iHarare, namhla ngingapha eMashonaland Central. Ngithi zinhle iindaba zinhle ngoba konke indawo emgwaqweni kuma-street isuka koBulawayo zifika iHarare ngibona kuphela iyelo, ngabona iyelo ngangena ema-streetini ayembare emfako seGlenview ngabona iyelo. Hatshi isithutaha uchitsunga abambulalayo kalale ngokuthula. Ngifikile khona ngicubungula njengomkhumukeleni, ngangena ngapha eMashonaland ngicale ngeBindura ngasuka ngaya eShamva kathesi ngiseMount Darwin, ngisuka lapha ngiyafuna ukuyafika eMzarabane. Ngithe ngiliphe okuthiwa i-Global View ukuthi abantu bathanda njani ibandla le.
Abantu bathini baba Mafu?
Sebeguqukile bathi sebefuna utshintsho. Abantu bonke bathi okungapheliyo kuyahlupha, izana abasayifuna. Ngingenile kumapostori kuRimbo, ngangena kuJohani Marange, abantu bonke bathi bagqokile indubo ezimhlophe kodwa hatshibo bathanda inguquko. Basebenzisa kakhulu istrategy icinga lethu lana esathi iBlue Mango, abantu ngaphandle bayigreen phakathi balithanga. Bayazitshela sibili ukuthi bayalamba, abalamali, abalalutho, bangaze basebenze. Babonya imali yegold bayahuquluza ngoba ngapha kulezi ndawo okugojwa khona izimali emkaradzi. Bathi abantu bezana amashefu yiwo abasidikayo. Ngalokhu mahlabezulu baqinisa thina kwezinye indawo, babona ngani eMandebeleni lakoBulawayo sokukhanya ngani izanu sigxike khona. Bathi ngenxa yokuthi uPresident Mnangagwa silala khona sitshona khona ngoba ngapha sebamxotsha. ivikele iphelele semaswingo iseshurugwe hashi konke abantu sebekhalele sebefaka amabhathi phandle bathi bona sebemelele ukuthi ujaha umfana omncinyane ubaba uadvocate Chamisa engene ngalokho bakhuluma kakhulu bacela ukuthula bathi lapha emaphandleni bayafoswa bayaphiwa iuniform yabo yezano bayathatha kodwa bathi basebenzele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo into ebahluphayo bathi ngani bayafoswa ukuthi bazavotiyelwa ekuthiwa ngama-assisted voters bafuna ukuthi sibancedise yikho ke ngithe mayuyu hlobo zethu ilizwi lizabuya kodwa sithi abacine abantu laba bafundile akula muntu ongala form 2 ongala grade 7 yikho ke izami sizama ukuthusela abantu isithi abantu bonke bafanele babe yisiphofu bathi abakwanisi ukuzibhalela
umnumzana Felix Magalela Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC wexoxa lathi esamashonaland umnumzana Malaki Nkomo okubandlela ezanu-PF uyakuphika lokho esithi bazanqoba ukhetho oluzayo
njengebandla le-ZANU-PF imbona ngani ukukhankasa lokhu siwuthatha njengento e-serious njalo i-messages layo ebantwini ukuthi ilizwe ilakhiwa ngabanikazi lokhu kubana kupha ubani lobani umlando wokuthi azazi ukuthi lapha akhona ulo mlando ukuthi abone ukuthi uthuthukisa isigaba sakhe uthuthukisa ekugcineni ilizwe lakhe lokhu sikwenza kuyindlela ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuse wabakhona kuleli lizwe ngendlela yokubana sifisa ukubana sizibuse.
Likwenza njani konke lokhu baba Nkomo?
Ukukhankasa esikwenzayo sesihamba thina door to door esikhuluma labantu sibonisana sesikwenzile njengebandla le-ZANU-PF sibabonisa lapho esavelela khona lapho esesikhona nalapha esiya khona njalo nje sikwenza lokhu thina vele silakho esukuthi ngama-sales ethu lapho esifaka abantu ngamaqembu ama-50-50 abakwaziyo ukuthi bona bangamalunga e-ZANU-PF uma sesithesa abantu laba sokulula ukubana sikhumbuzane labo silibandla esingathi lilama structures lilobukhokheli lilabantu balo vele i-ZANU-PF asiyo lana othi ungayidinga ngaphi langaphi ivele yona ikhona esebantwini iphila ebantwini so ngalesi sikhathi sokukhankasa ikithi kuba lula kakhulu
ukuthi abantu kuyezizwa kuthiwa ke abantu bayajalwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF manje lokhu kuthiwani ngakho Nkomo
mina ngizwa abantu besithi maybe kulokutshaywa kwabantu kulokwethuselwa kwabantu kumbe kulani hhayi thina ngangangapha kwelakithi emathebeni nesouth angaze kubone lokho abantu bazikhathasela kahle bazikhulumela kahle sithengisa imibono yethu njengebandla le-ZANU-PF sibathengisa ubana thina siyibandla elilalokhu lalokhu elikhona ubana lincedise uzulu elikhona futhi njalo ukubana abantu baphile uma sikhangela kulolu khetho esiqondane nalo hayi thina vele mbono ngani njengebandla le-ZANU-PF vese sichaphile ukuwina vele sesiwinile ngendlela abantu abamukela ngayo ibandla lethu langendlela esesithe sakwenza ku-Second Republic silo umkhokheli wethu upresident ubaba u-ED Mnangagwa konke ebantwini kuba sobala ukuthi kule nguquko ekhona sebeyibona ukuthi kufanele ibandla le-ZANU-PF linjani liqhubeke libusa yebo kungaba khona abasolayo ngoba vele lo umkhankaso njalo lapho ufunwa khona amandla abantu bazakhuluma kubi ngebandla le-ZANU-PF bakhulume kubi ngobukhokheli but ungakhala phandle uzofumanisa ukuthi hayi ibandla le-ZANU-PF liyasebenza
umnumzana Malaki Nkomo ukubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7 eseyinsiza esabelweni seMatereni South ibandla le-CCC belilo mhlangano walo omkhulu namhla ukukhankasela ukhetho eMtare ele-ZANU-PF lithi liqhuba imihlangano lozulu ezindlini kusenjalo uJohannes Tomana owayengumthuthisi omkhulu wakwele-Zimbabwe ubesemele ele-Zimbabwe i-Democratic Republic of Congo kasekho kakwaziwa ukuba ubulewe yini lokhu kubikwa ngabezindaba abezim live. U-Elvis Mathe lomunye wakhe uThembinkosi Maviri Mpofu batshabalele engozini yomgwaqo izolo emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eVictoria Falls. umathe obekhokela iqembu leinsimbi zezwane udlulele esibhedlela seSt Luke's eLupane. Umpofu uphelele lapho kwenzakale khona ingozi le. Amapolisa kawakwethuli umbiko ngodaba lolu. Kubikwa uba imota kade behamba ngayo iduke ivili yatshaya isihlahla. Abalimele kakhulu engozini le bakhoqela umeluleke Brema Moyo labanye. Uzinja ziyamluma ufike kuleyo ndawo okwenzakale ingozi le.
Sihambile laphana after sesizuzuthi kulento nje siyenzakele safika sathola ukuthi basesibhedlela seSt Luke's masifika khona basibuza ukuthi singobani ngabachazela ukuthi ngubani mina. Kusuka lapho ke ngabuza ukuthi ngabe khona ukuthembisayo yini ku-right. Hayi, uneswa khona wathula wasesihambeni sahamba. Ngathi ngicela ukubabona wathi hlalani lapha sahlala. Wathi uDoctor uYesu uzokhuluma lani. Basebesibizela e-ofisini lade basebethi ngenani ngapha basilethele izitulo ezingu-3 basebethi ayihlalani lapha sikhulumeni lani.
Atheni amadokotela?
Basiqala basitshela kakhulu ngoBrema ukuthi ulimele unqamukela lapha unyawo lulodwa then basamthunga kodwa uyakhuluma wathi so azitshela ukuthi maybe abafowethu ba-right bonke ngendlela beqale ngoBrema kushouthi nguye olimele kakhulu. Kuthe seqedile sesitike hhayi uyaxolisa ku-LVC akakwazanga ukuphila ngamanye amazwi ukuthi u-LVC usesifile ma-L. Hhayi yikho lokhu abantshele khona. Ngasengicela ukubona laba abanye athothi balimele kakhulu oButsununu nabo-John Master balimele impela but uButsununu no-John Master nalowo mfana omude lo omunye ojayivayo noBrema sebebalethempilo so ngicabanga ukuthi okuningi lokuningi njengabe abantu nayo benemdeni I think umdeni izobe isinazi isukuthi kuhamba kanjani. Yikho lokho esikutholileyo nokuthi basithathe besibonisa uma eli ndawo eselide eselele khona basinika ke izinto zakhe de ezithwele ifoni esiyithethe ngama eli nekaBrema nekaJohn Master i-outri lana manje I think wakuthiwa de bekwesinye isibedlala ekuqaleni shouthi amafoni abo siwathola. So lapho esinakho amafoni awu-3 nespanji nelayisensi yakhe. So hayi kunzima bantu bakithi. Kudingeka imithandazo kulaba abaseleyo ngoba uMaviri locha i-drum naye udlulile emhlabeni. So nathi sinje kwaleni uNkulunkulu ngoba ngabe sikhuluma maybe manje sokungokunye kodwa ke asikhulume ngalokho esibhekane nakho manje. Khona lokho elikuzwileyo ukuthi nami impela imoto ibe nenkinga kube yiqiniso. Kodwa ke asiqineni ngemthandazo sincedisa abafowethu laba belulame. Kodwa ke hayi uma eli ena ulimele noma nje sethule kodwa hayi ulimele okuningi nokuningi I think umndeni izobe isinazisa lokho kukhona nizokuhambisa emndenini wakubo kusasa nizovuka ngekhona kwamagabela.
Uzinja ziyamluma ngumculi olodumo ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siphela namhla isikhathi esaphakelwa abathuthuna umbuso kahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum kule Niger ukuba bembisele esikhundleni. Inhlanganiso ye-Economic Community for West African States ithi izabisela uBazoum ngenkani uma ibutho lingenzanga lokhu ngokuthula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sika sizwe ezamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje
lobaba. Kwezamasiko namhlanje sixoxa lobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya siyakwamukela kuhlelo lamhlanje.
Ngibingelele babuDube kini nonke ningabasakazi kanye nakubalaleli bethu.
Yes, siyabonga kakhulu. Sizokuthi ke belikwaZulu akusitshele ngohambo lwenu lolu.
Besihambile babuDube siye kwaZulu endlunkulu ngempela esikondleni sakokhangela amankengane. Besihambe nje singamabutho nabanye nje abantu besizweni kodwa besikola indlunkulu yakokhumbalo.
Lihambe njani khona ngayo?
Sihambe kahle kakhulu futhi sasike semukelwa ngezandla ezimhlophe kakhulu. Kanti futhi sihambela phana sinesipho besinezinkomo ezingu-4 njengoba niyazi ukuthi ngokwesiko uma isizwe sizavakatshela isinye isizwe kuyokuhanjwe kunezipho njengoba lisazi ukuthi izipho zasendulo yizo izinkomo lezi zihamba nazo izinkomo.
Injongo yini lapha kade ukwenzani kulapha?
Ningathi nje kube kwaba nohlelo lolu olwalubizwa kuthiwa luhlelo lwasemangadini. Lapho esahlangana khona le nkosi yakongena ezinze lapha eDanota eNigeria, kodwa edabuka khona eNatali lena. Ngokunanzelela uNgema ukuthi abantu bakwaZulu nababithi bayaxabana, kodwa ke ngokomlando bangabantu bani yangenelela yasisenza izinhlelo ukuthi kube nokwazana phakathi kwezizwe zombili lezi, kuvuselele ubuhlobo. Njalo uZulu mangabe kwenzeka asukume afukhuze isihlava esenzakalayo.
Singathi ke inkosi itheni lapho?
Isilo samabandla indlulamithi ikhombise ukuthi iyalwazi udaba lokuhlukumezeka kwabantu bakithi. Njalo ujabule kakhulu ngokubona isizwe sikamzilikazi, yatsho yathi semkhankasweni ukuthi izihambele zonke izizwe futhi izozama okusemandleni ayo ukuthi ixoxisane nabathintekayo ukuthi abantu bakamzilikazi ma belapha kwele Mzansi Afrika bengahlukunyezwa ngabafowabo. Yikho-ke uthembise ukuthi uzozama okusemandleni akho ukuthi azithinte zonke izihlaka ezithintekayo. Njalo wakhuthaza ukuthi nathi abantu bethu akube ne-database baziwe ukuthi bangobani uma besasihla amakhanda lapha.
Ye, phose lokugcina babangweni.
Elokugcina ngingasho ukuthi abantu njengoba isilo umlomo ongaphethe imanga sesishilo ukuthi abantu abahlangane, siyanxusa ukuthi abantu abasondele kwabanye, ikakhulu njengoba kulama-group asekhona esiwavulile ngokwezindawo okutshiyana kutshiyana. Xa bekhona esingabafinyeleli kithi bazame nabo ukuthi basondele kithi, ukwenzela ukuthi xa sokusenziwa leyo database ukuthi abantu baziwe, mhlawumbe kuzoba lezinto ezingamakhajana noma izincwajana abazazithatha, ukwenzela ukuthi noma becatshile lapho besakhuselisele yelapho e-South Africa kube nezinto ezibavikelayo ezinjengezincwajana leziyabo. Siyanxusa-ke nokuthi abangakabi khona kuma-groups basondele kithi. Angazi noma ngingabanika le namba yami ukuthi
mhlawumbe
inamba yami ithi 073 176 0387.
Hayi, kulungile ke, siyabonga kakhulu ke besixoxa namhlanje ke lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadini nakusasa baba.
Siyabonga lakho.
Womanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silo Ntukameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngoTungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Lesikhangeleke njalo ilizwi lenkosi khonaphayana esikesalikhangela sibehlukana elikhuluma ngezithelo. Sikhulume ngabantwana abakhangelela ukubana babe izithelo ezinhle emindenini yakubo kumbe emulini zakubo, kodwa baphenduke nje babe ngezinye izinto. Ngobana sibalile laphana kuLuka chapter 13 sibale uverse 6 lo-7 esingaphinda nje ngokuphangisa kufuneka kanje. Wayesebalandisa lo umfanekiso wokuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7, wayesithi kuso isisebenzi sesivini, bheka, sokuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi. Xa sesisuka emndenini ebantwaneni sesikhangela zona izidalwa zikaNkulunkulu, mina lawe laye wonke umuntu odalwe kumagumbamani omhlaba, kungakhathalekile ukuthi ungubani. Wonke umuntu osemhlabeni wadalwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe, wathi semdalile wamfaka emhlabeni wakhangelela ubana umuntu uza kwenza kuhle, uza hamba endleleni ezinhle, uza kwenza lokho okufanele ukubana akwenze okokuhlalisana kuhle labanye abantu. Akhuthaza abanye abantu ukuthi bambonge uJehova, akhuthaza abanye abantu ukuthi kuhlaliswane kuhle kungaze kwaba khona ohlukumeza omunye. Kodwa abanye lapha emhlabeni ekubeni gabalazo lezo zithelo zothando zobekezela zobuntu abanye abantu kusele nje isimo sokuthi ngumuntu kodwa inhliziyo yakhe akana inhliziyo igaya izibozi kayibukeki yenza izinto ezihlathimulisa igazi izinto ezinyanyekayo izinto ezisabisayo abanye abantu ngazo babone behamba balesimo sokuba ngumuntu kodwa ubuntu kabukho kubo banjengesihlahla soneso somkhiwa singaba lezi ngatsha lempande lamaxolo lamahlamvu kodwa kasitheli lutho uyafana nje lowo muntu uomile ngaphakathi cha gakula lutho kuye abanye abazi bangeni lezikhundleni zokukhokhela abantu abanye bakhokhela ngisho bangaba yimizi ubosobhu abanye abalisa abanye izinduna abanye ngokansila abanye bayakhokhela ngisho lasemabandleni kodwa izithelo kazikho yikuyafica ukuthi lapho lo muntu ongelazithelo zikamoya izithelo zothando izithelo ezifuze zivume eziphakamise udumo lukaNkulunkulu kazikho kubo abantu bahlala bexabana kungelani izisizathu kungaqedakala ukuthi kuyini bacabana nje ngobana labo kumele bathele izithelo zokuletha abantu ndawonye zokubambanisa abantu zokuhlanganisa abantu zokuxolelana lokuthethelelana lokubambisana kazikho kuwo abanye izithelo abazithela esizibonayo ezingasindayo ngamagovu abadla baze badle lezinto zezintandane badle lezi abafelokazi badle labezigulane ufice bona bekhukhumala umuntu azatshintshe isikhala sebhanti nxa ngowesilisa ukuthi kalisamlingani ngoba kalazithelo ezinhle zokwabelana labanye uNkulunkulu sengathi angasondela kulibona ebantwini abanjalo ikakhulu laba abasezikhundleni zokukhokhela abantu uthi uNkulunkulu nxa esondela kubo avume athi nangu umuntu othela izithelo ezinhle uNkulunkulu angadani ngemisebenzi yakho angadani ngemisebenzi yami ngoba siyabe singelancedo emhlabeni asikhulekeni babathixo engcwele sicela ukuthela izithelo zikamoya ezijabulisa umphakathi kanye lawe mojesu yakhulela amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizosuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, intatheli yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo yenguqu eqhutshwe namuhla.
Kule midlalo emithathu namhla kusigaba sePremier Soccer League, njalo iqembu leDynamo ngosilibe ngujike lobhanqa 0-0 lilewange emdlalweni obusenkundleni yePapa Fields. Iqembu leManyika Diamonds lichaye leCapes United nge-2 kanyanga seGibo, njalo umgadli uRalph Kaundera nguye olichayele emambuleni kabili. Emdlalweni wesithathu iqembu leHerentals libe ngujike lobhanqa 2-2 leqembu leTriangle ngasemandava. Kumidlalo yedlalwe namhla kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele-Australia leNew Zealand. Iqembu leNetherlands linqobile South Africa nge 2 kanya kuthele Sweden linqobele United States of America nge 5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa. Kusasa ngomvulo iNigeria izadibana leEngland, kuthi Australia izadlala leDenmark. NgoLwesibili iqembu leColombia lizadlala leJamaica, kuthele France lizancikilana leMorocco. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji. Nanka ke amazwi kaJays Marabini umajaha wodwa. Okududuza umdeni kaElvis Mathe loThembi Nkosi Maveri Moyo abatshalabalele engozini yomgwaqo laba ke bebekuqembu leInsimbi Zezwane.
impeni yabo laba abashonile ma eli noma viri ethi asiduduzekeni ubuhlungu kunzima ukwamukela kodwa ke singakuthini uNkulunkulu uvumile ukuthi kube ngaleyo ndlela ngakho ke kumele thina siqine lasemthandazweni sithandazele izimuli sithandazele izimbabwe yonke sithandazele abantu bonke basetsholotsho lapho kuvela khona isibi zezwa kubuhlungu kakhulu lokho okwenzakeleyo ukuthiwa ngabafowethu ngendlela ebuhlungu kangaka insimbi zezwane ibhendi ngathi dume kakhulu kakhulu kulakithi lapha emathebelelweni lasezimbabwe ezimbabwe yonke jikelele sihlangana nje endaweni ezishiyetshiyeneyo ngemisebenzi yethu yokucula sijabulisa abantu ngikhulume uma eli onguye ube ngu-lead man lapha insimbi zezwane ukuthi abantu hheyi bantu silahlekele kubuhlungu sihlale iy'ngoma zabo ngikhumbula ndlala iy'ngoma zabo kakhulu nxa sesile ngihambo zethu ezitshiyeneyo nxa siya kumashows siyadlala iy'ngoma zayo eredweni emoteni nxa sihamba umaviri umfana urekhode istudio sami i-albhamu yakhe esithi layo iyadlondlobala
kulo ka insimbi zezwane ngabalale ngokuthula isapho sikhuluma ke ngoElvis uMathe lomunye wakhe ababhubhe emgwaqweni lapha kwele ngozi emangalisayo Jays lawo siyabonga kakhulu ukuthi ulethe amazwi enduduzo singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebeselazo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu kubhubha abaculi abaludumo abeqembu le-insimbi zezwane silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.